Ubondo tazibonele ebantwini kulezi nsuku. Indlela ingenile. Unkazana senzile moyo ongelandoda onabantwana ababili ubhotabhota edolobheni nakobulawa ezama ukuselela abantu abakhe ukudla.
Sizeseni into abantu abaya befuma nje sibe khona oko sokuphuma nyaze ngiyokudla futhi intambama. Angazuzanga lutho kusho siyalala nje sivuke ekuseni njalo nje.
Umnumzana James Dube uphila nzima lodade wabo onegciwane le-HIV.
Sesikali ukudla ekuseni nje ntambama ukuze sitsho ukuthi imali ayikho. Kuyabe usukhetha futhi ukuthi yena leyo i-breakfast sikhazi lunch susiyakudla ntambama.
Omunye othole nzima umnumzana Reason Pofu ongenamsebenzi omlethela imali.
Kwaba nje kungadlanga, kungakayivuka ekuseni. Mhlawumbe umnawami uyongikrazisayo, uwandlula kona. Sizeukupile ukudla elihle.
Abasakhulayo abaningi bathi baphila nzima ngenxa yokuswelakala kwemsebenzi. Unkosazana Grace Nyoni waphutha izifundo zakhe eCollege International University of Science and Technology.
Kodwa sengidrophe out ngenxa yokuthi izinto ziyadura, isikofisi siyadura okokuqala, abazali bami abasakwanisi ukuthi besibhadale. And lokudla endlini akusela kudla. So lami ngicele ngibone ukuthi ngcono ngizame amanye amaminzi ukuthi ngiphile. So sengisemgwaqweni lami senzama ukudinga imali, izinto zikhwelile.
Kukanti uRumbi Zulu usekhathele ngokuhlupheka, ngakho-ke uthi sekuthengisa umzimba ukwenzela ukuziphilisa.
Mina ngafunda ngaqeda, kodwa ngokomo womake lizwe, ilizwe liwomile, sesisebenza nje emgwaqweni. Ama-short time, sometimes amanayithi, ngafika ngiphilisa nje, sengisingaqalayo, kanti hhayi semanethile ukuthi imizi yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Umnumzana Tezimon Ntini, inkokheli yesigaba seLobhengula, uthi abantu bayadubeka.
Abantu bathwele nzima kakhulu and indlala ibhahile, sihlangana labantu. Abantwana abayi babakhangela imizi abantu abadala abagogekileyo.
Ingcwethi wezomnotho ezimeleyo umnumzana Lubani Nondo uthi umlando wokuvikela indlala ukuhulumende.
Udaba lwendlala emadolobheni ongithi by extension emaphandleni kubuhlungu kakhulu. Kodwa kulisizi kulakho konke yikuthi uhulumende sowapenda umpikisha ukuthi kumele sizwisise ukuthi vele kumele abantu balambe ngoba bekungela zulu ngomnyaka odlulileyo. Sizoqhubeka singasebenzi, sizaqhubeka indlala isitshaya. Uhulumende kumele akulungisise lokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe, njalo uhulumende uzama ngamandla wonke uba athengele uZulu ukudla. Uhulumende wakhe uthi kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi abalambayo elizweni abagoqela abahlala emadolobheni. Kudingwa imali efika amabhiliyoni amabili eZimbabwe ukuze uZulu athengele ukudla. Kule ndlala esabekayo eZimbabwe lamanye amazwe edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esenza izulu lingalingi imfanelo onyakeni. Yimi lesizwe 7 ikubulawayo ikamela mwenze Jesus Banda.